So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 kuNcwabakazi 2024 ngokwesithobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganyela kwezepolitiki.
Sokulomnyaka bekhala eZimbabwe kulandela ukukhotshwa kokhetho okuthiwa alwenziwanga ngemfanelo.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ndizakuthi babotshela babotshwa mahlayana.
Abakubandla leZRPF bathi ababotshwa eZimbabwe yizigilamkhuba ezifuna ukubhidliza ilizwe elaqhuba ukhetho nyakenye. Indlala ithwalise nzima abantu eBhayibhile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ngokulomnyaka kwaqhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olaqhotozwa ngabaphikisayo inhlanganiso yeSouthern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abakhokela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa basekela okwethulwa zenhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla le-ZANU-PF. Kusukela lapho le-CCC lahluthunelwa amalunga edale lephalamende ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Cabangu ebambisana losicamfundo Westman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akula kuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenzakala kulezinsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganyela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka incindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated ngitsho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile eminyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrol Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela ubudlwangudlwangu eZimbabwe.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ndizakuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbopho engazange yona awe funa ukuwephula kumbe awephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda, ngendaba zedemocracy. Bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi lamhlanje ANC? thina eZimbabwe sakubona ukuthi we saw it coming saku avoid ngendlela saku avoid ngayo.
Uzibanda uthi kumele kuhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besedekelela eZimbabwe ngakho ke ababotshiweyo bazakhangelana lezo mthetho.
Lanxa kusegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwano lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa. Le bedroom iyaklina esithing room utshintshwe la malembu. Kube lezigoqothe zithi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ngubani? Igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabuya abantu bemzini. Le mgalo sometime kuyafaka ifayo nxa kula bantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigoqothe zithethwe zagcinwa le. Bazabanjwa bazatholakala abalalokho abakutholakala akula muntu obanjelwa amanga yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi bayazi indaba yabo abafana laba bazalungiswa ngomthetho.
Kusukela nyakinye kule bantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhoqela umfundisi Tafumane Masaya wabulawa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labathothozela udlakela. Izakhamizi zeBridges zikhala ngendlala esabekayo esihlasele kakhulu kulomango esibangela ukuthi abantu abaningi badle kanye ngelanga. UNgcwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UMangwenya uselala eziko emzini eminingi eBybridge lapho izakhamizi ezithi kazitholanga lutho emasimini lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi esidalwe yisimo se-El Nino. Izakhamizi zikaward 12 esigabeni semajini esiyoka zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhlelo lukahulumende oluphathisa abalambayo luqhutshwa lugatsha lwe-social welfare luncedisa abantu abalutshwana ikakhulu asebekhulile ikanti indlala ehlasele wonke umuntu kulindawo. Unkosikazi Khatutshelo Ndowu olabantwana ababili owakuqala oleminyaka yokuzwala eyisithupha 6 lolenyanga eziyisitshiyangalombili 8 months uthi imuli yakhe isesimeni esibi.
Kukhona abantu abadlala kuphela ngapha nasekhona.
Unkosikazi Ndowu uthi loba unina eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 uyamdanisa ukuthi intanga zakhe ziyahola kodwa yena akatholi lutho. Esinye njalo isakhamuzi semajini ugogo ayida nyama yawo uthi badla imbuya ngoluthi ngoba emzini wakhe uhola umkakhe kuphela loba nje behlala beyisitshiyangalombili labantwana kanye labazukulu.
Ubezitha kwedu zinga kaunesikhafisa
silantambama kuphela ngoba imali ingekho. Singabisidlela semini imali yokuthenga ukudla seyithatha ngaphi.
Abanye balabo abalutholayo usizo lukahulumende labo bakhala ngokuthi akwaneli ukudla lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Kuplani Mleya.
Last month sakathen babuya bapologize bathi bona njengoba sele nyanga ezingu-4 singasabuyi lati umuntu omunye asudlile i-50 kg.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele njalo kuward 6 lapho esithole khona umnumzana Alifambethi othi abaphila ngcono yilabo abalezihlobo ezipheshiya.
Ngathi ukubona kwami more than half yabantu lapha baphila ngama-remittance.
Okwenza isimo sendlala sibe sibi ngamandla ekudula kwempahla eshiyeneyo ikakhulu ukudla. Isakale mpuphu elilesisindo samakhilogramu alitshumi i-10 kg eBybridge belithengiswa ngamadola emelika amane $4 kodwa selikhuphukile laya kumadola ayisithupha $6 kusiya kwayisikhombisa $7. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bekhona abakhalayo ngokungaphiwa ukudla nguhulumende sebephathise abantu bemaphandleni abedlula izigidi eziyisithupha 6.1 million ngokudla kunyanga ezintathu ezedluleyo. Wengeze wathi osobhuku yibo ababhala abantu abadinga usizo lokudla njalo akulawadi emaphandleni abangafikanga khona.
What we are giving is actually more than what Greenback is saying we should be giving.
Sikhokhelwe izinza ekunikeni abantu ukudla. Bekulomumbu eBrightbridge. Usewanikezwa abantu bendawo leyo okwenela inyanga ezintathu. Sizabuye sibanike njalo ngoncwabakazi.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abadinga usizo lokudla emaphandleni eZimbabwe okwamanje bayizigidi phose eziyisithupha 5.9 million kuthi emadolobheni bayizigidi phose ezimbili 1.7 million. Kusiyafika umbimbitho omnyaka ozayo, uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithiyangalolunye 9 million bazadinga ukuphathiswa ngokudla njalo kufuneka imali yeMelika ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion yokuthenga lokhu kudla. Imele iStudio 7 ngiseBrightbridge, yimi uNgwele Dube.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ithi balusana nomkhuhlane we-mpox umemetheka emazweni agoqela eleBurundi, Kenya, Rwanda, South Africa lakwele Uganda, kulabantu abafika amakhulu amabili 200 osanda kubanjwa ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abakhangelane lezomvikela elwandle kwele-Italy bathi sebekhiphe isidumbu sikasomabhizimusi obeledumo uMike Lynch labanye bakhe abagalule emkhunjini kunsukwana ezedluleyo. Indodakazi kaLynch uHannah lokhu engakatholakali kulandela isehlakalo lesi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America Washington. Weziphathelene leMelika.
Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa wamukele isicelo sebandla leDemocratic Party ukuba alimele kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wamukele isicelo lesi phose kule nyanga umongameli Joe Biden waphuma kukhetho lolu kulandela ukukhonana kwamalunga ebandlaleli athi useluphele okokuthi uzanqotshwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump omele ibandla leRepublican Party kulolu khetho. Unkosikazi Harris uthi uzamela abantu bonke eMelika abagoqela isebenzi engakhethwa nguZulu ngolwezi.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ngimele umuntu wonke. Ngiyamukela ukhetho libandla lami ulimela ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Sifuna ukuya phambili. Kulabasebenzela inhlalakahle yomuntu wonke. Okuzaletha intuthuko yethu sonke.
Uphinde wakhuluma ngohlelo okuthiwa luqhutshwa ngamalunga ebandla leRepublican Party olubizwa ngokuthi Projects 2025 olulakho ukuphazamisa indlela uhulumende asebenza ngayo ukwenqabela abesifazane abafisa ukukhupha izisu lokunye okuqakathekiswa nguZulu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors.
Siyakwazi ukuthi uTrump engabuyela esikhundleni. Umonakalo ozaba khona mkhulu okungakanani. Konke lokhu sikubona kuhlelo lakhe labanye bakhe oleProject 2025 ololotshwa ngabacebisi bakhe olulakho ukubisela eleMelika emuva kakhulu. Kodwa thina sithi kasibuyeli emuva.
Kusenjalo uTrump obekhankasela ukhetho oluzayo esesabelweni seArizona uthe unkosikazi Harris gasoze enelise ukuvimba imingcele yelizwe osekugcwele abantu bokuza.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Moya owayephethe umngcele kodwa okwamanje uthi kazange akwenze lokho. Akula mngcele emhlabeni wonke jikelele ovuza njengalo.
Amalunga ebandla likaNkosikazi Harris abesemhlanganweni lo eChicago athakazelele okwethulwe ngumkhokheli wabo omutsha. Omunye wabo nguNkosikazi Daryl Beckman ohlala esabeleni seArizona.
She set us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Uyasilungiselela impilo yethu. Yikho kanye lokho esikufisa. Thina siyaphambili, okunobuhle kuphela, hatshi emuva.
Kusenjalo amapholisa esabeleni seArizona sebophe umnumzana Ronald Sivrud ophume enkundleni zokuxhumana esithi ufuna ukudubula uTrump owadutshulwa kunyanga edluleyo ekhuluma loZulu ePennsylvania. Lolu daba luqoqwe ngoPatsy Widoxara weVOA oseChicago lalethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Yilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMandela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 eye Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com. Lele Russia lithi lindlelana leleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi ilizwe leli lifuna okwenjiwayo lokunye okuzanceda abantu bakwele Russia. Urhulumente weZimbabwe yena uthi amazwe omabili adlelana ngendlela elakho ukuthuthukisa uZulu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Kulamankampani amakhulu akwele Russia agoqela e-Alrosa, emba amadayimana, e-V-Holdings, lamanye asebenzela eZimbabwe. Kulambalwa asebenzelana lohulumende kwezokulima, ezempilakahle, ezebutho lokunye. Akwaziwa ukuba ele Russia selitshale imali enganani eZimbabwe selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi kusobala ukuba ele Russia lidinga ukuzinothisa hatshi ukuthuthukisa abantu beZimbabwe. Kodwa omele ilizwe leli eZimbabwe, umnumzana Nikolai Krasilnikov, uthi ele Russia lifuna amazwe omabili athuthuke ngemfanelo.
Russia's government and Russia's business
ilizwe lami lifuna ukuqinisa indlela esithengiselana ngayo ukuthi njalo ekusunguleni amabhizimusi kanye lokuncedana ngezikhathi zenhlupho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko.
We accept all capital which is in the national interest.
Liza, kumbula ukuthi lapho uMongameli Mnangagwa engena embusweni wakhuluma esithi leZimbabwe lifuna ubudlelwano obuhle lamazwe wonke omhlaba. Yikho ke lokhu esikwenzayo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute uthi kukhona okufunwa ngele Russia.
I-Russia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhale ngaphansi kukaPresident uPutin i-Russia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu.
Kulabanye abanjengengcwethi kwezonotho, umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Coalition for Market and Liberal Solutions, abathi kulungele ele Zimbabwe uma ele Russia selisengeza amabhizimusi alo elizweni.
Kuyisibusiso kwa-Afrika ukuthi i-Russia la ikhanya sibe sibale influence kuyanceda i-bargaining power ye-Afrika leZimbabwe.
Kulabanye njalo abathi ukuphakama kwele Russia ngendlela kwenza ele Melika lesabe ukuthi ele Russia selilakho ukuba lomnotho owedlula ilizwe leli. Kodwa omele ele Melika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthi ilizwe lakhe galilani lobudlelwano beZimbabwe lele Russia.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Ele Melika kalingeneli indaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe abalisa ele Russia, kodwa ethi kufuna ukuthi ilizwe le Russia lime impi ezibulala abantu makhaza. Nxa ekhona amazwe asekela iRussia isenza lokhu, yiwo esingathakazeleli umanyano wawo lele Russia.
Abakhonona ngobudlelwano bekwele Russia lele Zimbabwe bathi kumele kuhlolisiswe ukuba yiliphi ilizwe elithola okunengi phakathi kwawo. Unkosikazi Jacqueline Sande igqwetha elilwela ilungelo likaZulu liyabusola ubudlelwano lobu.
I-Africa kanye leZimbabwe kumele inakelele ukuthi ingabandezelwa, ingatshontshelwa nxa idinga ubudlelwane namanye amazwe.
Ele Russia laqala ukudlelana lele Zimbabwe ngesikhathi abansundu belwisana labamhlophe. Ubudlelwano lobu bukhanya buqathekiswa kakhulu nguhulumende kaMnangagwa njengalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio 7, linjani lonke abalaleli? Yanibingelela, mina ngilapha eMatebeleland South eMashaba. Hey, lapha sikhala nge-network sibili. Ngabe uhulumende yasijela asifakele ama-booster, asincede asifakele ama-booster kula ma-booster asizame nge-network. Nalaba abasimelayo abakhulu abasikhulumelayo impiko yethu, ngabe siyacela sibili, kumbe ngabo MP kumbe ngobani, impiko yethu bayihambise phambili sikwazi lathi ukuba lama-network. Siyahlupheka senza kogathi izintaba ukuthi sikwanise ukufona, ngoba phansi ayikho i-network ayitholakali. Siyacela.
Linjani, linjani kuStudio 7? Hayi, siyayizwa imibono iyabekwa, kodwa okunye yikuthi lina lingakhathi abantu besafuna ukubeka imibono. Liyifake yonke imibono yabantu, imibono eminye liyikhatha kungabantu abathathu, kodwa selikhathi. Hayi, vezani imibono, vezani imibono yonke, sifuna ukuzwa ukuthi abantu bafaka yiphi imibono.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Ngusiziba efela busi, bengicela ukungeniswa ukuthi lami lindithumezele inyuzi zansuku zonke. Ngiyabonga
bantu beStudio 7. Hayi, siyalibingelela, thina sibona nje impilo yakomgodoyi kuphela, asazi ukuthi singaphumelela kunjani. Hayi, siyacela ukuthi bezame ukulungisa sibili, bezame ukulungisa. Sesigcwele emazweni njengamadonki, njengamadonki shuwa. Ilizwe lakithi likhona, ngabantu sokusiphatha kubi, besitshelwa bukwerikweri. Hayi, ake lilungise, ake lilungise. Iphathi ebusayo izame ukulungisa madonki.
Basakazi bami abahle, iindaba zenu eziqotho elithethulela zona, ngiyathemba ngicela i-audio yami izofoselwa emsakazweni. Ngithanda ukuqondisa imeseji yami kubaba uGawule, uBelieve Gawule, lapho ngamameseji olwakuwayethula lapho ancindezela isizwe sakithi samaNdebele, kuyikuthi engumuntu wakithi laphaya. Kunje ngike ngamuzwa ekhuluma nge-School of Ideology engingathembiyo ukuthi yinto ezosiyenzela lutho, kumbe singavuna lutho singabantu besiNdebeleni, kodwa esikhangelele futhi ukuthi indlela ezabe ifundisa i-propaganda, ifundisa ngohlangothi oluyi-one, kuchiwa umlando wethu wesiNdebeleni ngaphandle.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho usithumela yona imbono kunombolo ethi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki sinesembu likamaskandi elisathathulayo elizibiza ngokuthi abafana benemane. Leli qembu liyedlala deli lodwa futhi lisanda kwethula isingi elesihloko esithi Icholocho iyangihlanyisa. Nangumholi walo iquka lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Sarwona nbandwakiti izolani ngamayezwe nyathi ngidabuka etsholotsho enemani isigodi ngumholi weqembu labafana benemani esilisungule ngonyaka ka 2023 lapho esikhiphe khona idlala lethu lokuqala elinesihloko esithi samukeleni.
Abangathanda ukuthenga ingoma zenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengangithinta kunombolo zami lezi engizazifaka lapha 0715031308. Ngitholakala khonapho edolobheni lakoBulawayo lapho esisebenzela khona umculo wethu.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi siyacela kakhulu njengabaculi abasakhulayo ukuthi abantu besisapote, besapote umculo wakubo okamaskandi owesintu ukuze ukhule sizazi ukuthi imvelaphi yethu njengabantu besiNdebeleni.
Ngamini komo lapho kuleqembu elingaliyashaya sibili okunye okumangalisayo. Singakhohlwa i-laptop lamhla sixoxa ngokhetho lwemelika singakayihlukanisi sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba ebesikhokhela. Sokulo mnyaka beqala eZimbabwe kulandela ukugujwa kokhetho okuthiwa lwenziwanga ngemfanelo ukuthi abakubandla leZANU-PF bathi lababotshwayo labakhathanyezwayo nabantu abayizigilamkhuba. Hayike sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.